So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Sana na kweze kuseni mtuwagazi ngolwesi ne msaka 3 kunhlolanja 2022. Igama ngontunga milinku mo. Ezi hamba pambili. Abibandla le Citizens Coalition for Change bathi uNkosazana Dokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza kumalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe edalele parliamente ngomnumzana Douglas Monsora. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi bayebhalisela ukuvota ngobunengi ngoba bebalutshwana kakhulu abaza phambili kulezo ndawo. Uzulu weMelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lweBlack History Month. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi akuqili lazikhotha emhlane. Babuye njalo bathi hamba juba bazokucutha phambili. La ngamazwi yasemlonyeni yabebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kulandela ukuxotshwa kukaNkosazana Dokozani Khuphe edalele parliamente izolo. UMakhuphe uxotshiswe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monsora ndawonye loNkosazana Nomvula Mguni esithi abasengamalunga ebandla lakhe. Okwenza abebandla likaChamisa bathi uNkosazana Khuphe bamtshaye ngenduku zakhe ikuthi waxotshisa amalunga ebandla labo amanengi ephalamende lakumakhansili lisabizwa ngokuthi MDC Alliance. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Umdali sephindisela laye ubaba Monsora akusukuzantshwala ezuza ipunishment ebantwini, abantu bazampanisha bazamhlanza ngoba izenzo zakhe laye kaziqondanga. Laye kuzambamba yikho abadala abasithi papa juba bazakuchitha phambili. Konke lokhu okwenziwa nguMonsora noKhuphe abantu akubamangalisi ngoba bavela bangena ukuthungamela ibandla noma amabandla okungekho emthethweni.
Alubana kungenzeka uMakhuphe abuye kini esithi usefuna ukusebenza lana, usefuna ukungena kubandla lenu, lizamamukela yini?
Umama uKhuphe uma sehluphekile sefuna ukubuya kithi kusisi sizakho ubona sechaphe ibridge kathesi singake saprofita ngoba thina sisebenza labantu. Sizakhuluma laye esetshengisile ukuthi ufuna ukubuya kithi. Kodwa phela likwazi ukuthi ubaba uTsvangirai wasitshiyela ukuthi asenzeni isibaya esikhulu okuthiwa i-big tent. Ngalokho sizakhuluma laye labangani bakhe sebechaphe ibridge. Ngitsho ukuthi uma sebesiqoqodele basitshela ukuthi sebefuna ukusebenza loZulu. Ngoba i-Citizens Coalition for Change ayisiyo yethu thina bathungameli, ithungamelwa ngoZulu, yibo abanikazi bomhlangano okhulu lo othungamelwa ngobaba uChamisa. Ngimfisela inhlanhla enhle umama uMakhuphe engadabuki kodwa sithi impi yomdeni kayingena.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Umakhuphe yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuxotshwa kwakhe ephalamente. Uchotoze njalo usomlomo walelidale esithi uthethe icele likaMonzora. Wengeze wathi uxotshiwe nje ngoba engumuntu wesifazana. Kodwa isikhulumeli seMDC kaMonzora umnumzana Witness Dube uthe uMakhupe uzokhele amalahle ngokuzama ukuxotsha uMonzora lokwephula imilayo yebandla. Uzulu ohlala emalokishini akobulawayo afana lemagwegwe empophoma phelandaba entumbane lasemakhandeni usekhuthazwe ukuthi aphume ngobunengi ayebhalisela ukuvota ngoba inani lababhalisayo kulezo ndawo lilincane kakhulu. Lenkuthazo ivela kunhlanganiso yeKhaya Vote 2023 yona ethi abantu bengekela ukuyabhalisa kungaba kuziphi indawo balakho ukulahlekelwa ngabameli bedalele parliamente phansi kohlelo lokucanda kutsha ama-constituencies kumbe i-delimitation ngesiNgisi. Uhlelo lokubhalisa uZulu ozavota kukhetho luka 2023 lolu olwe mobile voter registration lusungulwe iZimbabwe Electoral Commission mhlaka 1 kulinyanga njalo luzagqitshwa ekupheleni kwayo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seKhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Esikubona ehlelweni lolu lokubhalisa ukuvota ikuthi inengi labantu belingakwazi ukuthi uhlelo lolu lukhona. Njalo sinazelela ukuthi khona kulabanye abathi khona bazwa ukuthiwa ncawawo wabhalisa ngo-2018 kuyona le ACT Biometric Voter Registration System kumele uyebhalisa kutsha. So kungani kule singathi ngesikhiwa i-misinformation engabe isekhuletha ikakhulu. Kumbe kuma WhatsApp lapho ukuthi abantu abangana basazwisisa ukuthi kumele benze njani. Okunye ukuthi khona abantu abashaya ikakhulu abalazithupha. Njalo into ekhona ukuthi abantu abaningi bathi khona ukubhalisa ukuvota lokho ukuvota vela kusincedi ngalutho. Kodwa thina nje eKhaya Vote City asikhangelisiseni i-delimitation process ukuqunywa kwezabelo ngokuhambisana lenani labantu ababhalisa ukuvota. Sikujoye ukuthi njengoba ibulawa yile 12 constituencies kungaqunywa ngendlela ama-constituencies ala ma-no numbers ayiyoyona. So kungasala kule 9 esikutsho ukuthi asibeni le representation eningi kuparlament. Njalo esikunanzeleleyo ukuthi khona abantu abaningi yolo hlupho lokuthi kuthiwa ama-proof of residence. Sesinanzeleleyo ukuthi izolo kubo magogo ngale sigcine sesidinga commissioner of oath umfundisi ade nguyede sesayinela abantu ngoba abantu abathathu sibili besebebuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bongela commissioner of oath ongabasayinela lifomu yokudeclare ukuthi uhlala ngayo.
Sesikhangela zona lezi ndawo ezibekiweyo singathi ziningi kakhulu yini. Sesiqathanisa la kuqala ukuthi abantu bebesiya efamona kobulawayo ngomzekeliso. Seziziningi ukuthi abantu bayenelisa ukuthi uhlelo lolu balufinyelele kakhulu.
Uhlelo lolu lukuhamba kahle kakhulu njalo lonke sizama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziluthathe ziregister ukuvota. Ama turnout endaweni ade sibhoda kizo namuhla especially ama wards ama constituents la abantu abalutshwane abantu balesifiso sizokubhalisa ukuvota njalo sibona ngani amalanga ehamba sizaba labantu abaningi abazabhalisa ukuvota kuseyaphambili. Kodwa esikuqathekisayo ukuthi information ezigabeni kayihambe yi-information eqondileyo njalo ama-registration centers ikakhulu ekhaya sikhangele kakhulu ama-registration centers lapho okulama-loan registered voters onjengabompopho maphelandaba onjengabomagwegwe onjengabontumbane makhandeni yize sikhangele kakhulu kizwe esigxile kakhulu kizwe ukuthi sizame ukuthi kudaza abantu ukuthi babhalise ukuvota but sikunanzeleke ukuthi each constituency ibile one machine.
Umnumzana Nkosi Khona DBT yisikhulumeli somanyano weEkhaya Vote 2023. IZimbabwe Electoral Commission layo ikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Lanxa selehlile inani labantu abafunyanwa bele COVID-19 suku ngosuku kanye lababulawa yilomkhuhlane, uZulu ukhuthazwa ukuthi eqhubeke esivikela ngoba lolu bhubhane lungakapheli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabancintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Edwin Ndlovu.
Abantu kukhanya ngazathi abasanaki labo sebekhangela ukwehla kwama-cases lawa, bathole bengasagqoki ama-face mask, ukusanitizer abasakuthandi, umuntu ungamsanitizer uyambona echela izandla ukuthi kasanaki umkhuhlane lo COVID-19. Ikanti uqakathekile ukuthi abantu kumele lanxa sibona umkhuhlane longanisusehla kodwa sihlale lathi siqaphele, siqhubeke silandela khonoko kwamiswa ngabezempilakahle ukuthi sigqoke ama-face mask, sanitize izandla lezi, singabi sendaweni eziminyeneyo kakhulu. Lokuhlatshwa abantu ngobuningi, siyehlatshwa ke ijekiseni lele lenqabela kumemetheka komkhuhlane lo, yikho okudingakalayo. Abantu khani nganisebesekethisa kakhulu. Okufiswa ngumuntu wonke kuthi-ke izikolo zivulwa umkhuhlane lo ungamemetheki uyehle, kodwa-ke sokudingakala-ke ukuthi kube lokunanzelela ukuthi ezikolweni lapha baqhubeka belandela iziqondiso zabempilakahle ukubona ukuthi abantwana abasanithayizwa, abakhipha amamaski, abaminyani. Iziqondiso zona lezo kumele zilandele, bese siba lokwesabela njalo ukuthi isikhathi esizalandela kathesi esika-May, June, July, isikhathi somqando, umkhuhlane lo ukhanya umemetheka theka kakhulu ngesikhathi somqando. Yikho lapho sikhona munye lamunye kumele sithandaze, sicele kuNkulunkulu ukuthi bakithi umkhuhlane lo ungaqhubeki usiyaphambili, kawehle uthi uphele, ngoba sohlukuluze abantu kakhulu, ikakhulu ezemfundo. Kukhanya ngani yizo ke ezichaye kakhulu umkhuhlane lo. Abantwana abaningi baphinda, abanye badlule baphambili kodwa kungela kuzwisisa, ikanti ke laba basemayunivesithi babuyele emuva amasemester ayodwa kumbe ezimbili kubangelwa umkhuhlane lo. Isiso ukuthi nga uyadeda uphele lo mkhuhlane, abantu babuyele baphile impilo zabantu bevele beziphila kudala.
Manje lina abezombusazwe liluthatha njani udaba lolu lwe coronavirus nxa lapho lidinga usekelo likhankasa zingavuka?
Ye, thina abezombusazwe nxa sikhankasa sibhoda ebantwini njengoba nje kuzaba lama by elections la, silakho ukunanzelela, sibona ukuthi asirelax kumbe abantu bagcine bangasagqoki ama-face mask kumbe bagcine bangasanitizwa. Lapho esihlangana khona kumele kube le-sanitizer, abantu bahlale begqoke ama-face mask. Njalo siba lokunanzelela ukuthi singaminyani, sishiye lokho kuthiwa yi-social distancing, sibe khatshana khatshana. Kuyinto eqakathekileyo naleyo esiyenzayo kunqabela-ke kumemetheka komkhuhlane lo.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo ekubandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi abafundi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 batshelwe ngamanzi kulandela inyathelo likahulumende elokuvala izikolo ezizimeleyo ekade befunda kuzo ngoba zingekho emthethweni. Inkundla yesayithi ithi izakhamisi zakozimnyama ePlumtree zilwa lenkokheli yazo yomdabu, ziyethesa icala lokuthengisela abantu bokuza indawo lapho kwakumele kwakhiwe khona idamu. Ikroniko ithi uhulumende usepasise isikhwama semali ezasetshenziswa inkokheli yosiko kuhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi bethu abasisakazela izindaba ezinhle eziliqiniso. Ngiphinde ngibingelele njalo labalaleli abaphathisa kulolu hlelo ngembono etshiyeneyo. Sicetshiswa njalo ukuba ayisiyondawo yokuba sihlambalaze sikhuluma okungayisikho. Engiza ngikho yilokhu ukuthi ubaba uMhozora okwenzayo eZimbabwe khona lapha wonke umuntu ekhangele ngapha edinga ukuvotelwa, edinga amalunga ukuba amvotele, ukhangela ukuthi injongo yakhe ayidingayo njengoba nicacile nje kuwo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi vele ujongeni. Asikhangele nxa kuyikuthi amalunga akhethwa ngabantu ezabelweni ezithize sebebiselwa ezigabeni zabo, abavotayo beke bahlala insuku zonke lezi bengelammeli kodwa kwaba lethuba ukuthi bekhethe umuntu obamelayo, baxotshwa kuthiwa baxotshelwa ukuba kungani behambe bajoyina i-MDC Alliance. Sekusiza kathesi njalo usebuya yena ukuthi uzathi engena ekhethweni lolo lubuyayo uzangena i-MDC Alliance, kananzelele ahloniphe abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhangele ukuthi injongo abayijongileyo uyini. Ngiyabonga. Igama lami ngingu-El Ncube ngudombo demarisekimen.
Ninjani lonke, ngibingelele ekhaya kustudio 7, ngibingelele bonke abasakazi kustudio 7, bonke labamamele studio 7. Nikhuluma noNcube Mhlobo. Ngiyabonga uma lingathola umlayezo lo Mhlobo. Elonke elithi umqondisi kayazi into leyenzayo oyenzayo, kalazi lutho ngoba likhuluma ngento engayazi. Abantu abangaziyo into abayenzayo yilaba abasemaqambini yabo ayezanu lawo esishoneni, abangakwaziyo ukuthi laba abantu bafuna amavoti ethu esiNdebeleni. Kungaba la mavoti ethu esiNdebeleni bajika futhi belihlangela abalincedi ngalutho. Nanko kobulawa i-MDC yavotela iminyaka leminyaka akulanto eyenziwayo, ithe iwini liyaqeda lapho yafaka abantu babo besishoneni. Ngitsho lo esiNdebeleni o-1 wafakwayo, kungani lingavusa amehlo umuze umuntu ekhuluma ngochamisa? Chamisa wani umuntu wesishoneni lwa? Kungcono umuntu okhuluma ngomuntu wakithi esiNdebeleni okwaziyo ukuthi abantu bakithi bahlukumezeka kanjani till manje.
Ya ngibingelele uStudio 7 abasakazi labalaleli bonke, ngisithi nyakomutsha ku-2022 sengathi inkosi yomusa ingahambela kini lonke liphile liphephe njalo kulo umbhubhane oyikorona. Sesiside isikhathi ngingasangeni uStudio 7, ngagcina ngicabanga ngonyaka owaphelayo. Bengicabanga ukuthi njengoba liyabona siloko siyahlupheka sibuya phambili, hlupho lwakithi elizweni alukapheli. Siyabona amatisha ahlupheka, abantu abayibo abafanele basinikeze ulwazi kuphela. Nxa kungalamatisha singeke sibe yiludo emhlabeni. Siyambona njalo uChamisa uvulile badi-CCC. Siyambongela ngoba singakwazi injongo yakhe yokuthi uhlutshwe yini baze bagcine becabana lo sisi uMakhuphe konaphana. Kanti kade behlukene njalo labo uMonzora, kusiba njalo njalo siloko sibona kusiba lamaqembu amaningi. Naye mina into eyami isikhumbuzo bengizabatshela ukuthi hayi lo khulumayo uChristopher Nyaka lo isapota ezapho 100%. So nami ngikhuluma ngomunye weqembela iphikisayo, ngikhala kakhulu ngento eyenzakalayo emaqembini la aphikisayo. Kanti uhwebhana ngokwani? Ngoba sonke sikhala sithi sifuna ukuthi ilizwe lakithi likhulule, sikhulule isizwe sakithi. Manje sizasikhulula njani masihwebhana sodwa?
Salibonani ngezindawo ngezindawo. Linjani bantu bakomthwakazi? Hayi thina siyaphila. Sizwa MDC Alliance sitshintshile yaba ngu-CCCC, CCC. Ungananzelela abantu laba bathanda ukusebenzisa amagama abo. Hawu MDCT, MDC bani, kathesi sokungu-CCC. sokumele uchamisa chete chete. So abantu bakomthakazi asibambaneni, asibambaneni siyekela abantu bedlala igame yawo. Ngihlala ngikhuluma ku studio 7 ukuthi hey abantu ababambe into yakibo. Lathi sibe lento esiyibambileyo. Siyengena eParliament sibambe something. Singabi ngabantu abanye abantu. Siyakhuluma futhi ukuthi presidential vele kasingeni. Asikusizathu sokungena presidential, siyangenela ama councillors and MP. Ngokuzayo akusagcina singakungeneli ngoba thina sifuna ukuphuma eZimbabwe. So anye ukuthi uma ufuna ukuphuma eZimbabwe ufuna ukuba ngupresident weZimbabwe. Thina sifuna ukuphuma. So siqala ngokuphuma ngupresident, sizalandela ngoMP, silandela ama councillors, sigcina singasangeni. So liyabona uCCC lo ngochamisa chete chete. So aso into esizwe into yomuntu.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7 abasakaze boJonga. Mina engikhulumayo nguMr. Hamless. Into engifuna ukuyikhuluma nje kuphela yinye ukuthi singayengwa ngabantu beMBCT leAlliance uDouglas Monzola lokuphi. Into enye le iploy kubheke kudisturb abantu, akula ukwehlukana abakwenzileyo. Amanga andilizabona phambili, mark my words, akula ngamanga lawo. Ufuna nje ukudisturb zwabona ukuphi sithena uyawuthi ikakaso za contest kuma by election. Enika uMonzola ukuthi ahambe kuphambili confusion yokuconfuse abantu. Kuphela nje lizabona nje into engijoyo ngamanga lawo, ngamanga.
Sanibonani, sanibonani ku studio 7, sanibonani kungaba kuhle mabe philile abantu indawo zonke. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ebengithi maZimbabwe amahle indawo zonke ezijeneyo abe ZANPF abe MDC yonke iphathi nyaka iphathi engenayo. Sithi makungatshintsha iZANPF ilizwe lingaqala ukuthi libe right. Kodwa as long kusabusa iZANPF akulalutho olungasilungela thina singabantwana beZimbabwe. Kuyolungela bona abayibo abathi bayabusa betshontsha imali bezenzela ezikhwameni. So into enjalo ayinhle, bengathi ilizwe liyalunga lilunga kiwo. Siyafisa ukuthi nganithi abantu babambana siyevota sikhipheni iZANPF kuphela. Lani bengiwe iZANPF kodwa ngidlanga lutho. Sengisukile kiyo. So abantu asisukeni sitshintsheni iphathi le.
Salubonani basakazi beStudio 7. Labalaleli beStudio 7 abahle lo mthwakazi omuhle. Igama ngumadalinja. Ngithanda ukuphawula ngodaba lwe-Gugurawund lolo kuthiwa lungalungiswa. Ukuthi abantu bamaDebeleni bephole inhliziyo zabo. Into esidlulisa ubuhlungu ukuthi bona abantu abasibusayo yibo abantu ababekhokhela ekubulaweni kwabazali bethu yiGugurawund, kodwa yibo abasibusayo. Yiloku kufana nokuthi basibusa nje okwenkani, okwenkani singabafuni. Kufana nokuthi nje uhlale lo mzali wakho okwaziyo ukuthi warephe umna wakho. Uhlale laye ungamthatha njengobaba wakho. Khabe sekuhlungu nxa umbhekile ngoba ungakhumbula isenzo sakho ukuthi lowo muntu wakwarephe umna wami. Sithi ngubaba owalethwa ngumama, ubaba usetshonile abe serephe umna wami. So ubaba lwana sekumele ndihlale laye impilo yami yonke lokhu ngimbhekile ukuthi ubaba lo ngarephe umna wami. Hhayi, into ebuhlungu kakhulu ukuthi sicaba ngokuthi abantu laba abasibusayo yibo ababulala abazali bethu. Lokho kubuhlungu badala.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abahlamuki bahlasele inkamba ehlala iziphephele kwele DRC babulala abantu abangamajumi ayisithupha izolo. Lumsakazo uthi njalo inhlangothi ze-United Nations ezibona ngokuhlenga uzulu seziqale ukuphathisa abantu abakhukhulelwe imizi isikhukhula se-Tropical Storm Ana kwele Malawi. Singene kudaba lwe-Melika. Uzulu waleli lizwe uphakathi kokunansa imbali yabantu abansundu okuyisikhathi esibizwa ngokuthi iBlack History Month. Lolu hlelo lwenziwa mnyaka ngomnyaka kusukela mhlaka 1 kuNhlangula luze luyephela mhlaka 1 ngoMpimbitho ngenjongo yokutshayela abamnyama ihlombe ngendima abayidlalayo ekwakheni isizwe seMelika kusukela ngesikhathi begqilazwa ngabantu abamhlophe lalapho sebephakama belwela amalungelo abo kuze kube namuhla. Lolu hlelo lwenziwa njalo ngesikhathi abanye belokhe bekhonona ngokuthi abantu abansundu baphathwa kubi ngabamhlophe eMelika ikakhulu amapolisa ngemva kokubulawa mahlayana kwabansundu abanengi abafana lomnumzana George Floyd. Sixoxele cubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Inyanga kaFebruary iqakathekile ngoba yiBlack History Month lapha eAmerica. Sibona abantu abamnyama bebelwela ama-civil rights for so many decades. And lakathesi lokhu belwela the same rights with everybody else. Singabona ukuthi the voting rights ayipasanga last month and the George Floyd bill liyana imele i-reform amapholisa layo ayipaswanga. Lakathesi lokhu sesikhangela ukuthi kuzaba lo justice owesifazana omuntu omnyama in the next couple of weeks. Sibona lathi ukuthi into le abantu abamnyama for this month iqakathekile. But singakhangela i-history eAmerica siyabona ukuthi abamnyama the very fabric that has made this country very, very successful, starting from its slavery ukuthi zesifike kathesi. Singabona ukuthi i-indexes zabantu abathengayo or ama-consumables in America, abantu abamnyama are the highest number of people who buy izinto in the trillions, which is moving the economy forward. So ukuba le month eqakathekisa umuntu omnyama, I think, is a very, very noble idea.
Ungathini ngendlela abantu abamnyama abaphila ngayo khonapha eMelika njalo abaphethwe ngayo?
Ukuthi abantu abamnyama bahlala kanjani okwakathesi, it's a growth in process. Ngoba sibone namhla u-coach we-Miami Dolphins hamba e-court esuwa ama-Miami Dolphins for discrimination ngoba yena waye qakathekisa ukunqoba ama-games akhe. But uthi yena u-owner we-team ongumuntu omlungu was telling him to tank. And then ukuthenka kwangkhona ukuthi badliwe ama-games yena wayengakuvumi khonokho. So siyabona ukuthi hhayi lokho kule nkinga ma ungumuntu omnyama, ngoba singakhangela i-football yalapha e-America, it can kind of tell us i-synopsis of the American life of a black man. Ukuthi you have izinto eziningi going against you. So hhayi okwakathesi sithi it's a work in progress. It's not like in the 60s or the 70s or the 90s, but it's work in progress. Ngoba abantu abamnyama labo, they have a voice and say in a lot of decision making.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uNkosazana Thokozani Khuphe sokumtholile laye akwenza amalunga abo kulandela ukuxotshiswa kwakhe ePhalamende ngomnumzana Douglas Monzora izolo. Abahlala emalokitshini akobulawayo afana leMagwegwe, Mpophoma, Phelandaba, eNtumbane lasemakhandeni bakhuthazwa ukuthi babhalisele ukuvota ngoba bebalutshwana kakhulu ababhalisayo kulezo ndawo. Uzulu weMelika kulinyanga unanza imisebenzi yokwakha isizwe enziwa ngabantu abansundu kuhlelo lweBlack History Month. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamilinkomo.